That was Ndumiso Gumede, Highlanders Football Club Chief Executive. That's all for tonight. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Sibonge ijahe elidala uChris Gande ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Litshona njani mahlabe zulu, siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka-3 ngompantula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Hola mukela imoyini ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kambe ngathi umuntu evele ehlupheka aye udinga imali yokoda khona okaza kuthengisa ukuthi aphile le muli yakhe aphilise imuli. Selizamthathela lina lisiya Netflix phanana khona ngale ukuthi lithole political gain. Iqiniso elihle bakhethi, kambe singabantu singathethi njalo. Ukwazi ukuthi umuntu ovele yahlupheka kangana mali.
Sakulokhu kwaqala ukuhlukuluzwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladini. Abantu laba babikwa sebathathelwa impahla ebiza isigidi esisodwa samadola i-1 million.
Ngomso uzawubona omama abaninzi abakwezoshishino, which is i-business, abazawube bebonisa imisebenzi yabo ngezandla. Abanye bazawuza ne-jewelry, abanye bazawuza ne-crafts, izinto abazenzileyo ngezandla. So si expecte abantu abaninzi kakhulu.
Amalungiselelo ombukiso wezokuthengiselana owabesifazana beZimbabwe laba kwele South Africa ozaqala ngokusemthethweni kusasa eMusina kwele South Africa asephelile.
Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders selixotshe umqeqeshi uwangani Mafu labasekeli bakhe uMandla Mpofu lo Peter Nkomo kulandela ukungadlali kuhle kwaleli qembu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso ethula inani lezehlakalo zokuhlukuluzwa lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi lokhu kwaqala ukuhlutshwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladini sokwathathelwa abantu impahla ebiza isigidi esisodwa i-$1 million. Ukugwalo lwayo olwenyanga kaNtulikazi linhlanganiso ithi kule mpahla ifike phose ingxenye yesigidi eyatshiswayo kuthi eyinye ingxenye yathathwa ngamapholisa kamanisipala. Ukuviki edluleyo unkosikazi Grace Mgabe uphe abantu ababebuthene eMurombeti impahla ezibikwa zathathelwa abathengisa emgwaqweni. Inhlanganiso yeZPP ithi amalungelo oluntu aqhubeka esiya nganxele kulandela ukuxotshwa kwenkulungwane lenkulungwane zezisebenzi. iZPP yengezelele yathi ukudilizelwa izindlu okwenziweyo eHarare emzini yeWarren Park leButiriro lapho yikwephulwa kwelungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana George Ngiwane.
Kubuhlungu baba ngoba yena athi siyakutola konoko but abazibulana nayo kabanenkangako but ukuthi abantu bayadiveka sibili ngoba izolo bengikhuba labanye bengifonda besithi saxosa umsebenzi kwathiwa sihle sine khonapho imali zethu zathola ekupheleni kwenyanga but bathi besiyakhe emsebenzini yakuthi baphize imali zabo bathola kungenalutho. So sibona ukuthi umuntu vele uyahlupheka uqotha umsebenzi awunamali seyokuthengisa uzayithola kuphelele kwenyanga usiyabona ngale awutholi lutho. So ukuthi veke abantu bayadiveka sibili.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi yona khonoko kwenzakeleyo kokuxotsha izisebenzi lokunye okunjalo yikwephula ilungelo loluntu. Lithini linalo?
Yikho sibili, yikho sibili. Sasivele sikutsho, bavele bakhuluma khonoko sasivele sikutsho khona. Thina ukuthi hathi. Kambe lingathi lina lingurhulumente livumela ukuthi abantu baxothe nje mahlayana. Liphotha kanjeyana kabana lutho, lina njengorhulumente alibaniki lutho. Bebele sithi baye ngaphi. So thina sikhanele vele ukuthi alele ilungelo lomuntu vele alisekho umuntu sengumuntu nje ongena protection ongena ama rights.
Nqa njalo sikhangela imbiko ye Zimbabwe Peace Project bathi bona kukhanya la lokho kwenzakalayo ukuthathela abantu impahla zabo abazithengisayo ezidaladeni ikwephula njalo kwelungelo loluntu lithini linalo
liqiniso lena liqiniso lena kambe ngathi umuntu evelehlupheka aye udinga imali yokoda khonoko azakuthengisa ukuthi aphile le muli yakhe aphilise imuli selizamthathela lina lisiya Netflix phanana khona ngale ukuthi lithole political gain iqiniso lihle bakhethi kambe ngaba singabantu singathethi njalo ukwazi ukuthi umuntu ovele ahlupheka kangana mali imali ayithole ukuthi ayeoda wayithola vele kanzima sethengisa ke khonoko akodi leyo simthathela.
Lo umnumzana George Nkiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asephelile amalungiselelo ombukiso wezokuthengiselana wabesifazana beZimbabwe laba kwele South Africa ozaqala kusasa edolobheni leMessina kwele South Africa. Kulabo besifazana bedlula amakhulu amathathu abavela emazweni omabili abakhangelelwe ukukhangisa impahla zabo kulumbukiso. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo eseMessina kwele South Africa.
Sekwakhiwe inkalakatha yetende lendawo enkulu okuzabe kusethulelwa kiyo izinkulumo kumalungiselelo alumbukiso wezokuthengiselana ozaqala kusasa. Okhokhele zokuxhumana kugatsha lwendaba zabesifazane kwele South Africa unkosikazi Charlotte Lobe utshela iStudio 7 ukuthi kukhangelelwa abesifazane abedlula amakhulu amathathu abazabe bebukisa impahla ezigoqela ezokulima, imithungu ezenjiwayo lokunye okujiyeneyo. Le yinto egcizelelwa unkosazana Sixolise Cilishe laye osebenzela emaofisini ezokuxhumana kulolu gatsha.
Ngomso uzawubona omama abaninze abakwezoshishino, which is i-business, abazawube bebonisa imisebenzi yabo ngezandla, abanye bazawuza ne-jewelry, abanye bazawuza ne-crafts, izinto abazenzileyo ngezandla, abanye baza kuza bavela kwi-mining industries, apho bazasibonisa khona into yokokubana benza ntoni na. So si-expecte abantu abaninzi kakhulu.
Unkosazana Cilishe uthi umbukisolo uzaqala ngengxoxo yokugavelana amacebo phakathi kwabomama lomphathintambo wogatsha lwabesifazane kwele South Africa unkosikazi Susan Shabangu kanye lowamabhizimusi asakhulayo eZimbabwe unkosikazi Stembiso Nyoni.
Siba invitele osomashishini abakhulu kuba kaloku zininzi izinto ezawube zithengiswa apha. Akufuneki sizibonakalise nje, kufuneka babe bekhona nabantu abazawuthenga. So that's when ke ngoku siye saqonda into yokokubana nabo make sibabize bazobona le nto yenziwayo apha, bazokwazi into yokokubana baxhase umsebenzi.
Ugcilishe uthi njengoba nje umnyaka ka-2015 uqakathekiswe njengomnyaka wesifazane, umbukisolo uhlose ukuthi leli phupho libe impumelelo.
Apha eMzantsi Afrika besivuyisana nomama inyanga yonke. Sisaqhubekeka nalo program kuba ke ngeyo program ezawuphelela enyangeni. Ominister bebedibene phayana kwi-AU baye bayithetha ke le nto bavana babonakalisa into yokokubana mayibe yinto abayenzayo, babone into yokokubana ezoshishino koomama bangasebenzisana njani na ukuze bakwazi ubaphuhlisa.
NgoLwesihlanu ntambama abesifazane laba bazangena emcimbini wesidlo sakusihlo labaphathi ntambo bamazwe omabili. Umbukisolo okhangelelwe kuphela ngeSabatha. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umthethwandaba wakwele Botswana unqume usekela isikhalazo sezizalwane ezimbili zeZimbabwe esokuthi idale libambe ngamandla uhulumende walelo lizwe ukupha abavela kwamanye amazwe abasentolongweni amaphilisi aphiwa abaphila legciwane lengculaza ama-ARVs. intashele zindaba Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone.
Umahluli uJudge Ian Kepi omthethandaba wesikhalazo eCourt of Appeal wethule isinqumo lesi ecizelela esethulwe ngumthethandaba waphezulu eHigh Court ukuthi abakumanye amazwe abasemajele baphiwe ama-ARVs. Uhulumende weBotswana ubephikise isinqumo seHigh Court sanyakenye sokuthi anikeze abasemajele laba esithi ayisomlando wakhe njalo kuzamdalela indleko enkulu. Uhulumende weBotswana usethe ngokunqutshwa kuleli dale uzasilandela isinqumo seCourt of Appeal. Igqwetha belimele abeZimbabwe laba uthi amorantawo lithi lithokozwe isinqumo lesi njalo yokunqoba kwabavela kwamanye amazwe abaphila legciwane lengculaza abasentolongweni.
Lokhu kunqoba kwabo bonke abavela kwamanye amazwe abasemajele kanye lenhlanganiso yebonela obekuyiyo ethutshisa lolu daba.
Umnumzana Randawo uthi ukhangelele ukuthi uhulumende alandele lesi sinqumo njengoba isaziwa njengokuhulumende ohlonipha umthetho. OweZimbabwe obekade elandela lolu daba, umzana James Moyo, uthi uyathokoza isinqumo seCourt of Appeal.
Khona kuyathokozisa okuphume namhla eCourt of Appeal. I think it's something that abantu abaningi bebemele ukuthi bebona ukuthi izihlobo zabo zizakhona ukuthi ziphakathi zisentolongweni zikhona ukuthi zisizwe ngama-ARVs njengabanye nje abaphakathi khonakale.
Umoyo uthi ngokungabanikezi ama-ARVs uhulumende weBotswana ube ebagwebela ukufa. Kodwa omunye wakhe oyiBotswana udaniswa yilesi sinqumo esithi silakho ukwengeza ukudalwa kwamacala yilabo abavela kwamanye amazwe belomkhuhlane wengculaza bethembe ukuyayitshele.
The decision would make people see prison as a better place.
Lokho kuzakwenza ukuthi iningi labavela kwamanye amazwe lidala amacala lithembe ukuyathola amaphilisi emajele njengoba iningi kungabangela amaphepha okuhlala elizweni njalo kuzakudla esikhwameni sikahulumende.
Udaba lolu luqale eHigh Court ngomnyaka 2013 ngemva kokuba ababili abeZimbabwe besejele eGaborone bedinga uncedo lwama-ARVs. Kulabaphosi bebamakhulu ayisikhombisa abeZimbabwe abasemajele eBotswana, kukanti inani lonke ligoqela abamanye amazwe liphosa libe linkulungwane. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeGaborone kuleBotswana.
Lanxa uZulu weZimbabwe esithi ukholwa esiKristwini kukhanya besesekhona abakholwa ekusebenziseni imithi ethile nxa kukhangelwa izitolo ezisedolobheni lakoBulawayo ezithengisa imithi yokuletha imali abesilisa kumbe abesifazana kanye lokuthi lo olaye abheke wena kuphela. Kambe ngaye esebenza na limithi? Kubika uNothando Spanda.
Kwakuvamile ilizwe lisadla ngoludala ukuthi uzwe kuthiwa uKhumalo ugcoba amafutha esilwana akangeneki, kumbe uNcube nguphunyuka bemphethe akabambeki, kodwa iningi belicabanga ukuthi lokhu ngokwayizolo sokwadlulwa yisikhathi. Kungakho ke iningi alazi ukuthi sisesekhona izitolo ezinkini yendolobho lakoBulawayo ezithengisa imicimbicimbi yamafutha ekhanya ijonge ukuletha inhlanhla lothando empilweni yomuntu. Nxa ungena kwesinye salezi zitolo, uhle ukhangwe izimbodlela ezilamafutha, imibalabala etshiyeneyo, uthi usabambe wangaphansi, uthi mehlo suka, ukhangwe ngamabizo emithi le. Laphana ngumlomo mnandi, laphana ngubheka mina ngedwa, kuthi bucwadlana nje, yisiwatsho samaphupho. Unkosikazi Busi Matobo oyisakhamuzi uthi yena ubengazi ukuthi impahla enje isesekhona kunsuku zalamhla, abantu sebefundile baphucuka.
Kulusizi ukuthola abantu ngalezi nsuku zanamuhla besangena besiyathenga imithi eyokwenza ingqondo zabanye abantu zichibiliye ezifana labomlomo mnandi obheka mina ngedwa. Abaningi bakhona futhi kabazazi lezihlahla zakhona, okunye ngokungahambelani lemzimba yabantu kugcine kubafakela okensa.
Umnumzana Saziso Mathe ongumfundisi uthi abantu abasebenzisa limpahla ngabavele bekholwa kukholo lwesintu, kumbe beke baphatheka kokunye kobunyanga okuyabe kudingwa ukulungiswa, okuyikho kungenza umuntu ayithenga amafutha abontikolochi kumbe isawudo lokuxotsha imimoya ethile.
Abantu abathenga amafutha abontikolochi isikhathi esiningi ngabantu abaphila under fear ukuthi kulezinto ezibahauntayo in life.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi noMagugu Nkomo uthi impilo yalamhla inzima, okuyikho osokwenza abantu baphathaphathe yonke into bethi akwaziwa okwanonisa ingulube.
Imithi le thengwe ngabantu ikuthi kuya ngokholo lomuntu. But mina khathesa I think ngolwazi sesilalo from izinto zakudala esasizenza sesibona ukuthi hayi izinto lezi zinjani azisebenze eziningi. But uzathola ukuthi kulabanye alokhe bengelalo ulwazi lonelo elokhe bekholelwe ezintweni zonezo ukuthi ziyabasebenzela.
Umnumzana Jericho Fuyane yena ukholwa kwezamasiko. Uthi ye imithi le iyasebenza kodwa isetshenziswa izigangi ezifuna ukwenza ulutho phezu kwentando yomuntu.
Omlomo omnandi labo obheka mina ngedwa. Usually thinga abantu abagangileyo ethi ubaba ngumphumbama oyabe efuna ukubamba omama abathile ngobaba abathile. So ukuthi lanxa ekhuluma laphana umama lalele amazwi abemnandi but into ezitholakalayo zona lezi.
Kona ekadeni kwakusebenza imicimbicimbi yamafutha awesilwane ayisenza abantu bamhloniphe ogcobileyo awemvu okuthiwa ayisenza umntwana angakhulelwa zinkanda zabanye kanye lawenhlathu ayisenza umuntu angajwayeleki. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk ukuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sihlaziya udaba oluthi inani labaphila ngokuthengisa imizimba abaligcikwane lengculaza lokho eliqonga elizweni.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318. Inombolo njalo 0012024650 0318 lichaye leyo nombolo ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo.
Singa kangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Wake wakhokhela iqembu laba belwisa kwele Congo uBosco Ntaganda ulandule amacala wethiswayo okuthi ongombulali kanye lesigelekeqe esadala amacala esabekayo ngesikhathi sempi. Lokho kuphume ekumisweni kwakhe phambi komthethwandaba wamazwe omhlaba oseHague owe International Criminal Court.
Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization isibike ukuthi eLiberia kalisela hlupho lomkhuhlane weEbola ngemva kwenyanga lengxenye kungela umuntu obanjwe lalo umkhuhlane. Lokho kwenzakala ngemva kokuba eLiberia lifelwe ngabantu abedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,000 nyakenye ngalo umkhuhlane. Inhlanganiso yeNational AIDS Council isanda kwethula umbiko othi phakathi kwenani labesifazana abathengisa imizimba ezitaladini abangamachumi amabili ekhulwini i-20% baphila legcikwane lengculaza ele-HIV njalo abanye ngamantombazana asakhulayo angenelisiyo ukubamba ngamandla abesilisa aya labo emacansini ukuthi besebenzise okokuzivikela okugoqela amakhondom. Asizweni umbono kankosazana Dorcas Sibanda omela ibulawayo central edalele parliamente ngalolu daba.
Mina njengomuntu oyesaba uNkulunkulu, ilizwe lethu leli ilizwe elilamaKristu. Esikristini sithi thina vele umzimba ngiwuthengise. Ngizaphinda ngibuyele kuhulumende ukuthi uhulumende kuyamekeshile ukuthi uyadingela abantu imisebenzi. Abantu besebenze ngangcono bathengise kumi bengathengisi imizimba. Ngoba khona ke kuthengiseni imizimba kusho ukuthi kho lapha futhi okwenza ukuthi igcikwane libe liningi elizweni abantu abagulayo bebe baningi elizweni ngoba kuba nokuchapha okuthize. Kodwa mina njengomudokhasisikabe ngabe ngingafuni ukuthi ngikhulume kangako okuningi ngoba mina vele ngumuntu oyesaba uNkulunkulu, ngingumuntu ongumKristu okhulele ebuKristini lapho engidlela khona elidabuka khona singabantu abakhonzayo abayesaba uNkulunkulu abakwaziyo ukuthi umzimba wakho liphendele lakho. Kodwa mina ngizakutsho ukuthi ngizashala ngihlupha nalo hulumende ukuthi ama-sectari la avaliweyo bavule abantu abantwana bethu nxa beqeda isikole ngoba abanenxa ukuthi babuza kumbe se-primary ufuna ukuba yini ngudokotela, ufuna ukuba yini, ufuna ukuba ngutitsha, ufuna ukuba ligqwetha, ufuna ukusebenza lama-radioni ngifuna nami ukuba ngumuntu wokuparliament, akube sake samuzwe ukuthi ngifuna ukuthengisenzi. Kokusho ukuthi there is something wrong somewhere. Uhulumende kamake sure ukuthi ngukhulumende wabantu ezwela abantu, eyenze kwenza ukuthi abantu bebe ngabantu abazokuhlanipheka ibize umuntu ejikelisa.
Lowo unkosazana Dr. Sibanda omela ibulawayo central edalele parliamente njalo elwela amalungelo abesifazana obekhuluma icingweni le studio 7 eseHarare.
Lanxa ibandla leZANU-PF lisithi ukungena kwesikhulu sakwele Nigeria kwezamabhizimusi eZimbabwe umnumzana Aliko Dangote kuzanceda ukuvuselela umnotho, abantu abaningi abagoqela abamabandla aphikisayo bathi uhulumende weZANU-PF sehlulekile njalo sokumele akhulumisane lamanye amabandla kudingo yamaqhinga okulungisa ilizwe. UDangote uhlanganelo Mongameli Mgabe kuleviki wathembisa ukuthi uzasungula ibhizimusi engena kuzigidi lezigidi zamadola eZimbabwe. Kodwa abanye bathi akulalutho luzaphuma lapha, besithi njalo kudingakalayo ukuthi ibandla leZANU-PF livume ukuthi seliyehlulekile likhulumisane lamanye amabandla kubunje uhulumende womanyano. Ukuhlaziya loludaba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana F14 Nkomo lengcwethi kwezombusazwe yomnumzana Nkululeko Sibanda, yena usungulele ingxoxo.
Usegcikela ukuthi uhulumende usehlulekile njalo usephefumula kanzima ekuzameni ukulwisana lodubo lwempumelelo yenotho yelizwe, ngoba nxa ukhangela ukuthi izinqumo zabo zokusebenzisana neChina amazweke sezehlulekile ukunceda ukuthi umkhonomi usukume kumbe walulokhu phefumula kahle. Sokuze kuzanywa lezi zinqumo zokuthi sokusetshenzwa labo businessmen abasuka kwele Nigeria, njalo sisazi ukuthi abantu laba abasuka kwele Nigeria bazakala kakhulu ngokuthi izivumelwano abazenzayo kazithembeki njalo azisebenzi. Kuke waba khona futhi omunye abake basebenzisana naye eminyakeni edlulileyo lapha ongasuka seNigeria kodwa owenza wona la amabhizinisi angazakaliyo ukuthi aphumeleliswa njani. Ngibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende usedubeke kakhulu, angiboni kuletha ububelo elizweni. Njalo ikusasa yakho ngiyibona nje ifana kumbe ingalinganiseki lalokho okukhulunywa nguhulumente.
Babunkomo, nxa ukhangela ama-industries amankampani avalileyo khona ngapho koBulawayo, awukazi ucabanga ukuthi mhlawumbe laba abantu abathi uMgabe sehlulekile, mhlawumbe ibandla lami leZANU-PF selehlulekile bakhuluma iqiniso?
Umhlaba wonke lapha okule bandla khona eliyabe libusa, kuqakathekile ukuthi abasingazi bebandla lelo kube yibo abathatha izinqumo zokuthi hhayi uyabe sehlulekile, usehlulekile kodwa abakafiki kuleso sigaba. Thina esikubambileyo njengoba ngikhuluma kakhulu koBulawayo, uSibanda use-UK, akungancedisa ukuthi amakhampani amaningi ikakhulu aye lapha koBulawayo ngama-British companies. Imizamo yonke engenziwa ukukhuluma ngokuthi kulalo velele eNigeria, ababuye abavelela e-UK bezovusa amanye akhona sokungama-building kuphela. So yinto esikhangele thina ngapha ukuthi ngayenzakala, ngoba lots of companies ezingapha koBulawayo we know ukuthi ngama-company, i-British companies, awuzafelele abasakhulayo bathole imisebenzi.
Udiwa lukhona yiloluke Nkomo ukuthi uyabona nxa umuntu ebuya nemali yakhe sithi uyayifaka emkhonomini kumbe elizweni e-investor njengoba usitsho, umuntu invest ekwazi ukuthi i-investment liyana isoze isuke intshontshwe kumbe izimali lezana isoze isuke zikhuquluzwe nguhulumende kumbe ngomunye womkhulu wokuhulumende ozathanda ukwenza phike yini athanda ukuyenza. Na lolo yilo ludubo olukhulu kakhulu nxa ukhangelisisa ukuhlupheka esikwenza kweZimbabwe ukuthi akula muntu okwazi ukuthi abuyele kuyimadlana kwakhe ekwazi ukuthi ngingakufaka lapha kuzavuka kukhona yini, kumbe omunye umuntu wabakhulu uzavuka ekuseni theko nayo imali leyo singeyami. Njengoba kathi siyabona kulalo undoda okuthiwa yena ubehuquliza izimali zabalimi abamhlophe uze wathatha zazafika abo 60,000 engenziwa ngalutho, and uthola ukuncediswa njalo uthola isupport enengevela kuma eMgabe ku First Lady njalo njalo. Koloko kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi loba ngubani nje athi yena uzakuza kwele Zimbabwe le mali yakhe azama ukwenza i-business. Uyabungena qiniso lokuthi imali leyi izaphela kanjani. So nxa kungalingisanga indaba ze-corruption leza khona ukwenza ukutshontshwa kwezimali labantu abakhulu laba abangabanjwa ngumthetho, angiboni mina umkhono wokuyisukume futhi kakhulu ngoba umkhono misingo wabantu abakuzana ku-PF kuphela abaphezulu.
No, liqiniso lele kodwa asikukhandi ukuthi nxa usubona sokusiba le situation where akade kungenzakali, where akade besona bengabotshwa, where khathesi bangona sebebotshwa, uyabona ukuthi sokulokukhanya phambili.
Ukuze afanele uqale kube segcekeni ukuthi uhulumende usezimisele ukubopha abantu abenza i-corruption, abenza into ezimbi kangako. Bengisekhaya mina emavikini amalutshwana adlulileyo ngibona abantu bezimrabha ababhala ukuthi hayi thina into zobuhuquluzi lezi ngasizenzi, kodwa ngakubona ngamehlo wami ukuthi lokhu besenza khonokho.
Ubaba Nkomo, ubaba uDabengwa ekhuluma lamhlanje uthe ibandla leZANU-PF sokumele likhulumisane lamanye amabandla ubaba umgaba vuma ukuthi hayi sokwehlule. Amanye amabandla aphikisayo lawo athi hayi isokuyisikhathi sokuthi ibandla leZANU-PF libiza amanye amabandla aphikisayo kusetshenzelwane ndawonye. Uthini ngalokho?
Hayi, umcabango owakhayo ozalungisa kusasa angiboni ukuthi umuntu ongawala, but uyawukhangela ukuthi uzaphathisa yini. Wonke umuntu unelungelo lokulisa imiqondo ezasiza, ngoba umuntu olenjongo ozithi ngiweZimbabwe kabuye le micabango engancede. Amboni kulo muntu ongalela avalele phandle imicabango eyakhaya, ngoba udubo nxa solubuya lulanda mina lawe sonke sidubeka ndawonye akusakhethi.
Umnumzana Effort Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF obexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders selixotshe umqeqeshi uBongani Mafu labasekeli bakhe uMandla Mpofu loPeter Nkomo kulandela ukungadlali kuhle kwaleli qembu kumdlalo yalonyaka. Intathezi indaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umafuchi iqembu leHighlanders ihlezi kwindawo yeJumi engalanini yemiklomelo, okuyinto echazwe ngumgcini sihlalo waleli qembu uPeter Dube njengesizathu sokuba axotshwe umsebenzi, ngoba sebesesabela ukuba leli qembu lingagcina ligunyulwa kusigaba saphezulu.
The changes that are being announced today are a result of the situation that the club finds itself.
Imbangela yenzeka ukubana sitshintshe abaqeqeshi ukuthi lapha iqembu elikhona sikhangelele ubukhulu balo, hhayi bekungathabisi even umphakathi. Sasesibona ukuthi kungcono okwakathi sitshintshe abaqeqeshi, sidinga abanye abangasiphathisa isizini ziyephela.
Umqeqeshi okwasebenzela iqembu leHighlanders okwesikhathi eside uCosmas Zulu nguye oseyetheswe umlando okhokhela iqembu leli kuze kuphele imidlalo yalonyaka. UZulu oke wasebenza lamaqembu agoqela ele AmaZulu, ele Real Stars, ele Zimbabwe Saints kanye leqembu labaleminyaka engaphansi kwe-10 lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uzaphathiswa nguAmin Somapiri kanye loMelusi Mabaleka Sibanda. Obe ngumanager weqembu leBhozo uSupha Netsayi Moyo laye uphelelwe ngumsebenzi, njalo isikhundla sakhe sesithethwe nguVezi Gama Dlodlo yena obekhangele impahla esetshenziswa liqembu. UZulu kudala wakhe kwaba ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leHighlanders, yikho okukhangelele ukuba nguye owenza lo msebenzi, njalo ngoba kungela mqeqeshi wabonozinti othethe isikhundla ebesiphethwe nguCaptain Oxo uPeter Nkomo laye oxotshwe ndawonye loMafu kanye lomsekeli kaMafu uMandla Mpofu. Abaseki bebunda bathi abaqeqeshi laba baxotshwe bonke ngoba inhlolisiso yenziwe inkokheli yeBhozo iveze ukuba kulokudonselana okuthize phakathi kwabo. UDube uthe umhaso wokudinga umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uzaqala ensukwini ezilandelayo, njalo uZulu labanye bakhe bathethele umsebenzi bevele bekwazi lokhu, kodwa labo nxa bengaqhuba kuhle akwaziwa mhlawumbe kungahle kube yibo abazibambe ngesidukwini ngomnyaka ozayo. Ubudlalwana bukaMafu labasekeli beqembu leBhozo bebuvele bungasekho buhle, njalo emdlalweni weqembu leHighlanders lele Chicken Inn umqeqeshi lo uhozwe kabuhlungu ngabalandeli besithi kahambe.
Siyabonga Joseph Njanji, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami owena uNthungameli Nkomo lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk, uhlelo lwabomama asihluzeni bomama. Libela busuku obuhle.